So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGift Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Ngiyibona research le ekhitshwe iAfrobarometer. But the internal research is like, I want to say that ZANU PF over manje, it says about 68%, we say about 75%, and get $20.
Open your old standard when you are in Tangan is a half of parameter to better over even the ZANU PF. Dila ko unwa huketo, Luga Mogameli.
And Jang and Tanganiso, Kuvela Pandu Moketo, is ZANU PF, Yang is one again. Ilowe Tuga, Lowe Sabang in Dabage, Kankaso.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapolisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla le-ZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi awafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale ephalamende, ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi ukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edayela ephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu, unkosikazi Simangele Nyede, uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after the ZANU-PF attract 35%,
nxa ukhetho lungenziwa iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Ukhetho lwama-parliamentary iZANU ingathola 35% kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabuto Moyo webandla le-ZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyibona research le ekhitshwe iAfrobarometer, but thine yethu internal research esilayo, hayi, ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lolo luzayo. So mhla ka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona into ephilayo.
Umnumzana Gist Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizosebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akula mgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla isitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko, inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa. Kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotele ubani ngabantu beopposition besesaba umuntu o-interview ukuthi ngabe engumuntu we-state ngabe yi-state owner. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotele ubani kulabantu beopposition kunoba.
Unye njalo okuphume kuphenyo lolu yikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika isilinganiso sokungamatshumi ayisishiyagalombili yanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimelethito 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, hathi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ovinjwa kwemihlangano yabandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labakhothangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kunencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho u-Commander of Elections u-Commissioner Dovandayedza Jabon obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba besezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikhotha incwadi le ibona ku-social media. Incwadi le ikade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela not kuZulu kumbe izithatheli zendaba. So umuntu ofake imeseji leyi siyamdinga kathesi njalo esingamthola sizamjezi. Njalo thina njengeSouth Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa amamemo lawa for internal communication not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano embalwa yebandla le-TPC egoqela okumele wenziwe eBhindura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Osalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu nokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke ke ama-MP ethu lamakansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo lizabe sisemiklens sisebenza, ama-relati akontinua aqhubeka. Asoze samisa iZANU-PF ngoba iZANU-PF ikhompetitha layo njengathi angeza ke yasimisa kubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezapho umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngasokuthi ama-reliable aphosi isebenze sithini. Akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kuvala ama-reliable abantu, kanti kumele kubuse inhlanganiso yodwa yini kuphelele izweni lapho. Pero kuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezalapho lokhu siyakukondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
Umnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliswa okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusiklia amarali ethu ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF landula ukuthi lisebenza namapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TPC. Umnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
ZANU-PF
iZANU-PF ikholelwa kukhetho oluhamba ngendlela, ngakho-ke wonke amabandla epolitics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza umkhankaso yabo. kodwa kumele belandele imithetho yakhona. Kusebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi sizenzani. Esigodlweni seZANU-PF asila sigodlo seZimbabwe Republic Police.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Yimele Studio 7, igama lamuyeza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele eBotswana kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Abaqhuqa umhlangano lo bathumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-China namhlanje iqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzekalani kuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga? Uze xoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Afric Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besibeyile futhi umhlangano wadithi lawo owama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls belukhona futhi abantu bona lawa bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana lokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo America la esiphila njaningi ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esisho njalo, i-Russia la esisho njalo. I-Africa yiyo kathesi esi kusenta or i-global local development ngenxa yokuthi silawo sinama-natural resources abawafunayo ukuze bathuthukise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumsemncintiswaneni. So umuntu ozaba khona i-control i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudivelopheni izikhali ngoba le technology ngokulethi esinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela kuyi-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye balandzelela ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibisi siba ibekwazi wathi thiwe kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangaphiwa inokuthi badlala okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
ikinga ikhona apha sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuva. Yikho ngikuthinge khona ukuthi inkinga sibilitele i-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazilithi kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khona nxani labasakazi njengasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi zijala siyafunda ukuthi abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu besibesala bengazi litho abakhokheli lawo aqhubeka besona i-Africa ezoziye ndawo.
Umnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Afric Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla le-ZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. uzihambe kutshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanu PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalela ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezwekazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokheli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine iselesi sikhathi eside esihlaselwa ngele-Russia. Umkhokheli wakwele Iran, uMnumzana Ibrahim Raisi, ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda nakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran yethekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo kahle. Umevisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka yekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabalesimo lesi.
Imagine it, 7 years. A 7 years you are a child, you don't register much.
Ukucabanga nje usaseleminyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo, kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni yesikhathi ngileminyaka engu-7. Kwakunzima.
Unkosikazi Amantha Rudo Nyamukondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho, kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela.
Baningi abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsho lutho ngesimo sejwabu elimabalabala. UMnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Kudingeka kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi yinto ekhona umuntu uyahlasela ngayo. Abantu ngabe ngabakwazi sebefundiswe ngayo le condition, so ngenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempila kahle uMoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo nge-vitiligo.
Bayaziswa ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona leso ngathola obomvu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. So abakwamukele benjengoba benjalo ngoba hheyi lokhu kungabalimaza kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
But people also have to remember that it's not just the sun when it's sunny, but also on a cloud.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu.
Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini, 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane, 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungelampumulo zithi inzuzo eziyithola emasuwe dam site kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu emadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Ngathi ngumsebenzi ngawuswela yinto angezwa ukuthi ngele khona abantu besala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzile ukuthi siba namagambosi emaglovisi iproblem ekho.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwako yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi stolo imali yalapha isitolo sezofika ukuthenga nje uzithengele ku-10 kg kwimpuphu. Kakhulu nje wesitheo lesiningi nje olizibonela namfikansini kuyalahlula kwamazambi. Lokhu yinto esidadelwa amazambini lesi. Zobibe zigcwele imoto ekanza futhi azalahlelwa lapha. Angikhe imumi krimtonati konke ida wathi vele kuningi amazambane bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isithevu zenisi nasane samzi lapha endlela impuphu ikhona ngathengela amalanga lana ngithengisa amagabha nathi yabona amambodlela ngiyathengisa kathi ezimbili imali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha okuchiyeneyo endaweni le ngomnumzana Jabulani Ndebele osaleminyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthikala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha uthi akwenelisayo yokunakakela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi impilo inzima le. Impilo inzima isebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa. Kusebenza bawuthenga ngemali. Yikho ukuzasihle sizoyidinga na. Nangadobha imali kwabahamba yothenga umsebenzi sebenzi. Manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho oluveza lokhu laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona okokuza imali okuncane okusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa sengalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala naye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemu ama-gloves, izicathulo, cloth and water, amanzi, silamanzi lapho esisebenzela khona, sidinga amanzi kanjalo.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezinstathu kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kwele Zimbabwe kalila msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo ye Masuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo nguMandlovu, ngisebhethi bureze wezani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke ibe ngiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Lese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindokuhle Ndlovu noShelta Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhobe bantwa bami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda, lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumaNdlovu Dudla nani. Hhayi, khula uzikhokhoke ntombi yakithi. Lese ngithi ngizobingelela abazukulu wakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uThindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngikuyakhe kuzube lesinyayi umuzi wami lo. Ngiyabonga iStudio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7, la uncwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje khonapha ke kuhlelo lokubingelelana. Ye. Livestock namhla sixoxana ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lusaka ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murashuri yeZimbabwe.